Kulandela ukwethulwa kwemali entsha namuhla elizweni ekhangelelwe ukusebenza ndawonye levele ikhona eyama-bond notes, abanye bathi kuyadanisa ukuthi uhlelo lolu aluqoqwanga ngemfanelo njengoba abanye belokhu bengakayifinyeleli limali kukanti ingabonakali yonke. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu uthi lanxa imali le engayibonanga eGwanda bayimelele ngabomvu.
Isibizo sibe nika 50 bond yiwe abade bethola imali, but imali entsha sibe hayi bengakaphumi. I think izafika inxenye basayikhipha kancane kancane asazi njengoba enyanga khona ngani yabuyela yayiphinte wrong, because ungarealiza iphepha abalisebenzisa ukwenza imali le entsha it's like liphepha elalivele likhona lama-bond notes leya, so bekucitshwa ukuthi i-bond note besokubhalwa dollar. As isifiso sokuthi ibe khona silaso sibili, because izinto azithengeki honestly. Ngihambe yothenga ngekho cash, buy it almost a 1.5 the price omele ubhadale ngayo. So maybe ngakuya nale imali kuzake ukuthi isiyembijani, abantu bekele ukudubeka ogogo balala emalayinini kathi esizulu linje baza kwenzani. Nxa ikhona imali le ayidistribute very quickly, bangingabi into eHarare kuphela lathi ngapha siyithole emathawani amancane abantu basizakala.
Kodwa uthi uhlupho yikuthi abanye abasoze bayibuyisele emabhanga limali ngenxa yezizathu eziningi.
Lanxa izabuyela kusethelesini izathatha isikhathi sikulokuzwayo. Okanti esibaza kuqala bayibutha abantu beyibeke ezikhwameni bengayibuyiseli emabhenki. Labo siphatheleni bona laba abazayibutha, because i-foreign currency lokhu iningi ezandleni zabantu. So as long i-foreign currency lokhu ikhona ezandleni zabantu, osiphatheleni bayabamba yonke imali yena le kwenze ukuthi bebe betshintsha lalabantu abantu abatshintshanisa imali. So kuzathatha isikhathi lanxa ukuthi izaqalisa ukubuyela ku-banking system. Asazi nxa except ngayo bahle bayikhipha yonke kade beyikhuluma, but ngayingene yonke ka-1 bekuyahle kubulale i-value yayo futhi imali yangkhona.
UNkosazana Dorcas Sibanda okukomiti yedale lephalamende ebona ngenhlelo zemali e-Budget, Finance and Economic Development uthi lanxa beyake becubungule udaba lokusilela kwemali elizweni kuleli dali akulazinqumo ezimqoka ezethulwa ngabaphathi ntambo bakahulumende.
Thina siyaxoxa labo sibilisa babiza obeministry, but mina lapha sengikhuluma ngengu-Dorcas Sibanda ukuthi noma ngibalalele into ekhona la babe bexhamanda. Into emele yenzakale ukuthi kumele sibe le domestic product esizabe siyithengisa, sikwanisa ukuthi i-currency yethu thina ihlale iqinile. Silane silakho thina amapulazi sathatha sitshona sigamula inkuni sithengisa inkuni, inkuni zizasinikani. Asilimi, asila product ekhanya esiyenzayo. Ama-diamond lawo aphonga uphuma ngasese sikwazi ukuthi ahamba ngapha athengisele ubani. Singaze siprinte amaphepha nalawo abe ngamasaka, lamasaka aba ngamagqibhagqibha, ngakuthi sincede ngalutho. Singaze sibabize o-minister babuye ugcine ubone ukuthi lo minister sivele sesigugisela indlebe, ngoba into ayikhulumayo uyaqhamda ubhale phansi, ungaze ubhale phansi ama trillion. Wena esiphaleni selizwe ulani, ngala lutho esiphaleni selizwe angasitshengisa khona ukuthi mhlawumbe sile golide kumbe silani njengeZimbabwe. Sile mali liyani esifake eceleni ukuthi singaba kuthiwa ngama-disaster, siyakwanisa ukuthi sizincede. Kasilayo leyo mali, sikubonile kusenzakala ngale ethi mani kube le disaster bese sicela kwabanye amazwe, sesicela kufana lobaba ohlala nje emzini wakhe engalalutho. Nxa uNkosikazi sefuna ukuyabeletha seqalisa ukucela obaba be-next door ukuthi ngale yamphathisa bakithi ngikwanisa ukuthi ngama-napkin. Usuxoxele abanye ukuthi uNkosikazi wakho kala maternity, kala mali yokuthenga ama-sanitary pad, wena uyenzeni njengobaba wemzini khonapho ukuthi ulungiselele isiphala sakho ukwenzela ukuthi abantu abakho behlale belakho konke okufanele.
Lokhu kwenzakala umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ekhangelele ukwethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali olwe-budget ngolwesine. Usomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe usinika umbono wakhe ngalolu daba.
Kuvele konkani ukuthi kukhulunywa ukuthi i-budget ukusetshenziswa kwemali, imali yangkhona iyasebenza kodwa kayila lapho evela khona. Lapho kuvele kube lesuphu lwakhona kwakuqala, ngoba nxa imali ilokhu isebenza kodwa kungela i-production lapho evela khona, izaphela futhi izahlala lokhu iphela. Nxa ilokhu iphela isenza njani imali? Uhlupho oluba khona ukuthi kona kuyadala lokhu okuthiwa i-inflation, ngoba ungabona imali isisika nene ukudlula izinto ezithengayo, then sokusiba le problem sokudala i-inflation. Kufanele kube nento eziningi ezidinga imali, Sizathi ukuthi nga kunjalo kuza kwenza ukuthi wonke umuntu aphatheke ekuthuthukiseni ilizwe, kodwa isiko kwenzakalayo. Angiyiboni ibhajethi naleyo ikubamba khonokho ikulungisa, ngoba abantu bakhangela ukuthi bathole imali bengasebenzanga, ikakhulu uhulumende weZimbabwe. Pho uzavuna njani ungalimanga?
Umnumzana John Mangudi, awusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe, iReserve Bank of Zimbabwe, uthi amabhanga ayitholile imali entsha izolo, njalo kusukela namuhla bekhangelelwe ukuthi abe eyabela abantu. Uthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda ukusilela kwemali elizweni.